ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi baka ama lawyers akho ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo wazama indlela zonke azizamileyo wathethisa wakhuluma lokho lalokho yana kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane.
Ya, ukuthi kumlimaze ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa khonoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America lokhu kwadabuka i-America uyatsho okunye ebantwini then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe ngaphandle kokuthi akhutshwe kutwe kona hayi awutholakalanga kule cala nxa ngatholakala le cala hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi lokho icala langkhona leliphongudingwadingwa nje akula lutho labayakhuluma khonokho
akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesinye isikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala amateksi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu so-ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxis kumbe akhulume konke alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxis angikhole ukuthi liyadingadingwa khonapho
ye khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yiko okumtshayayo ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi ha kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owezintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.